Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Diva na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli inkomo nansi ezihamba phambili.
Yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezishiyeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo.
Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke bezivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke sisebenzela izikhathi ezikhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo. Sixoxa lomhlabeleli wamapiano uLala ogama lakhe lokuzalwa nguPetronella Mathipa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle labenhlanganiso ezisebenza lozulu sebexwayise abantu ukuthi bezivikele ngamandla kumkhuhlane we-COVID-19 ngoba ukhanya usumemetheka ngamandla. Amanani ababanjwa lomkhuhlane aqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu o-Omicron oqale ukutholakala kwele South Africa lakwele Botswana. Lomkhakha usukhona eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhanya suvuke udlame songazani suhluma ngesikhathi sezulu kuyenza njengokhula oluhlumayo okuthi edolobheni laseGwanda njengama-residence sesingazani sesilokukhathazeka okuthize ngoba suhlasele sungena lezikolo. Suhlasela lezikolo abantwana sukhanya sebelawo kukhanye futhi lezakhamizi uhlasele. Okwakhathesi akukabi lo muntu osusuke wamchisa umhlaba kodwa abaningi balawo sibili okuveza ukuthi nxa lokuqhubeka kusiyaphambili ngendlela oyeyona hayi idolobha laseGwanda lizabe selilimele kakhulu.
Bayahlatshwa yini abantu khona ngapho?
Okwakhathesi kuthulisile abantu abaningi abasela jukutsho liyana eyizolo yokuthi bahlatshwe bahlatshelwe lo mkhuhlane we-COVID-19. Okunye kukabili okunye kungokuthi wabangazani uyadeda lo mkhuhlane kukanti okunye le mithi yokuhlaba yiyosuke yaswelakala ezibhedlela lemakliniki okuyikho kuyebangele abantu bagcine sebebona kungasela ncedo ukuthi bavukele esibhedlela bagcine bengahlatshwanga. Kulabanye abahlatshwayo i-first dose abakho lokho besamelele i-second dose elokho beyangayitholi okuveza ukuthi ikho sokwenza abanye abaningi abangahlatshwanga beluqaleni bahle badonde ukuthi bahambe ezibhedlela behlatshwa.
Okuyini ongakuxwayisa izakhamizi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Yekela ngithi kubahlali beGwanda kugoqela zonke indawo eseduzane lakhonapha eGwanda. Yekela ngithi kibo yebo sesiya kukhefu sezahamba siyendana ezishiyeneyo. Okuqakathekileyo ukuthi singakhohlwa indlela okumele siziphathe ngayo siyinqabele lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi singasukise sithi siyaphenduka siphenduke sibalutshwane sihambe sibaningi. Kuthi loba sesifikile ngekhaya imidlalo le esijale kuyenza amadindindi iredio ilala ikhala usuku bonke abantu begida singakwenza sikuxwaye kancane ukwenzela silondoloze le impilo eseleyo ngoba abanye basuke batshona phakathi kwethu ngalo mkhuhlane. So kuqakathekile ukuthi nxa sihamba emakhaya yebo yakwazi emakhaya abantu abaningi bebengaqakathekisi kangako ukugqoka amamaski kodwa njengoba thina siya edolobheni siya emakhaya sahlangana labantu abasuka endaweni ezishiyeneyo asibakhuthazeni ngekhaya ukuthi bayigqoke imaski ngoba silezihlobo ezivela ngaphandle kwelizwe esingakwaziyo ukuthi nxa zibuya zilo mkhuhlane zingenamkhuhlane kumbe zibuya zingenamkhuhlane. Kuhle kuqakathekile ukulondoloza imuli kulabo abazasuka edolobheni besiya emakhaya, nalabo abazabecela izihlobo zabo zibavakatshele babuye emadolobheni. Kuqakathekile ukuthi nxa bebuya emadolobheni sibahlangabeze ngamamaski, kuthi nxa sisiya ekhaya sihambe sithwele amamaski, kwenze sinxa sisahlangana lalabo besekhaya sibanikezela amamaski bagqoke, kwenzela ukuthi unqabele lowo mkhuhlane. Sidlale sibe lekhefu elihle, siphendule singabaphilileyo njengoba sihambe siphilile. UNkulunkulu uzasisiza, singakhohlwa ukudumisa uNkulunkulu lapho esikhona.
Umnumzana Molvin Dube ngohlanganiso yeGwanda Residents Association. Abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, izihlobo kanye labangane bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet izolo bekhumbula omunye wabo, umnumzana Dewa Mavinga obhubhele kwele-South Africa ngomgqibelo. UMavinga ubeligqwetha elidume ngokulwela amalungelo oluntu eZimbabwe laseAfrika jikelele, njalo ube ngumqondisi wenhlanganiso yeHuman Rights Watch eZansi yeAfrika. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lambili 42, njalo utshiye unkosikazi labantwana abane. Abakhulume kulumbuthano bagoqela owake waba ngu-Deputy Prime Minister kuhulumende wenkazatho, umnumzana Arthur Mtambara, owayeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Sevia Kasukuwere, kanye legqwetha umnumzana Lovemore Maduku. Bonke laba bachaze uMavinga njengomuntu obezimisele kakhulu ekuvikeleni amalungelo kaZulu, njalo bathe ube ngumuntu wabantu. Sixoxele omunye olwela amalungelo, umnumzana Charles Nyoni.
UZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqelile sonke eyokusitshiya kukamnumzana Dewa Mavinga, onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elilwela amalungelo abantu lase-Southern Central Africa. So vele into ebuhlungu, njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke esisebenze naye isikhathi esikhulu, njalo e-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow le iblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sisithathele omunye wethu esingathi ngekunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje, ngiyisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power, engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona, engesabi njalo engavuma nokuyithusilwa. Le into eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi i-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa, ayalondolozwa amalungelo oluntu?
Amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusikisela sibona uhulumende lo ekhona iqalisa ukubusa nje, hayi ngingakhuluma nje ngingesabi ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje, ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala, njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo, kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu. Khathesi vele akusaphili ukutshengisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphongosana abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground unye lalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu ukuthi uZulu uyeqa esuka epanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu sixoxela eSeharare Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Ikroniko ithi kulamagalaji angamachumi amahlano lasikhombisa 57 asehlelwe yiZimbabwe Energy Regulatory Authority ukuthi athengise amafutha ezimota ngedola leZimbabwe. IHerald yona ithi izikolo zizavalwa mhlaka 17 kulinyanga njengalokho obekuvele kuhleliwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, salibonani bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngezigaba ngezigaba ngamadolobho ngamadolobho. Nguzikude madoda ngilapha kwelaseBotswana. Hawu madoda ngidanile nansi zanuphi. Sengilungiselela ukuya ekhaya ngathenga impahla ngithengela abantu abami lami sengingumuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi ngibuhlungu madoda ansayange ebantwaneni bami ngilapha nginje ngoba i-10 days le izaphela ngoku-quarantine singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregister ukuvota. Hawu madoda hayi sekwehlule. Studio 7 ake lincede come to 2023 ZANU PF le members zayo zonke out. Kamisa and the others out. Bangilizwe Nkomo Fakanyongolo in Mqondisi Moyo inside. Ngiyabonga Studio 7 kodwa inhliziyo yami buhlungu madoda. Amen.
Salbonani salbonani basakaze laba laleli Studio 7 esipha indaba ezikokothekileyo ezizo esizwa khona zonke ezilomkanje. Linjani lonke mahlaba ezulu lapho elingabe likhona wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi eZimbabwe. Hayi thina siyancenganxenga bakithi ye livike icorona icorona bakithi khona licatshele kakhulu licashele kakhulu sibili ngomageza wemadopo bakithi emadopo bakithi sekuzabuya ukukhampena bakithi sibe ngabantu esibambeneyo singalwi omnye layo lephathi yakhe olephathi yakhe ngeyakhe kungabanjwanwa ngenkani sizwana neni loba sekuwinile kusale omunye lomunye thandana lomunye nothi kulwela abantu vele ongazakumbona emzini wakho shiwa le yabonthi usweli ingqondo asekeleni umnye layo le muntu wakho amthandayo lomnye lo muntu wakho amthandayo ungabamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho madopo yonke nje asibambaneni omnyebe lomngane wakhe afuna ukumvotela lomnyebe lo wakhe manxa ufuna ngibe lo kowakho unjele kuhle ongazondi manxa lami ngisuka lo wami ngoba umuntu uyazikhethela yikho kuhle kakhulu nje ukuthi omunye lomunye ezikhethele ngoba lawo ngulekhanda lakho lomunye lekhanda lakho lakhe ngiyabonga umageza efumo
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo ukuthi lisiphathele izindaba ezileqiniso. Siyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngiyithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya, uthola ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le yadlulayo, kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo ihlukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene. Uthi ngabe kuya ngami, ngabe babambisene, ngoba siyakwazi ukuthi enemy yethu enkulu kakhulu iZANU-PF iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe ngamazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe siyabambisana sonke sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one, ukuthi iZANU-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Ma bengakulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwati into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo labekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu benzima njengokuhlala ezizweni. So mna bengicela ukuthi ngabe kuya ngami, amabandla onke aphikisanawo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha khiphizano esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngapha eJohannesburg.
Hayi, sanibonani bantu be-Studio 7. IZimbabwe yonke nje ihlangene lapha, lami ngizama ukubekwami umbono njengoba sokungamaholiday kanje. Kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC, i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu besiyithanda mpela, ngoba besiyisapota all the way, singalalini iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bakuthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona bathulu ngani abakho aba-challenge, even bebonisana ukuthi lezana ukuthi hayi le nto abayenza phezu kwabantu korayithi, bazithulele nje bahambisana lamazwana la aphetheya ngisho labo futhi. Kodwa ababhizi bahlala bekhuluma bethi izanu injani injani ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njengana lamazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi, which means iqinise ukuthi bona badla lamazwe aphetheya abakho kustrategy sabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha, bengadonsa abantu, bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini. Kulawo fanele bebonise khona ukuthi makunje lati sibona ukuthi hayi hayi ilokuzini MDC impela i-opposition party eqinileyo. So makunje vele ufana lokuthi akukhanye, uyabona. So akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwagazi kulabo zapho, iqembu njengizwa liphikisa izapho lodwa one, uyabona. Ileleli mthwagazi lethu besithi sizalivotela lalo, akuzwakali ukuthi liyenza njani, kuthuli nje baye phela. Akula nto esingayenza ma abakhokheli bethu besaba ukubotshwa, uyabona. Ma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president, ungasabi noma ungafa kurayithi, anjho into oyakuvele wena usuyikhethile. Phela ipolitika sokulusa imbuzi, uyabona. So lami ngithi mphawule khona kwabantu be-Studio 7 lokuthi inkosi izangenelela, ngoba khona mayema uthi akhaya afanele selime emakhaya, abantwana bayavota emakhaya, uyabona. Asidli ipolitiki phela thina, so bengasebenzisi thina kupolitiki. Abazama ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uzaqhuba umhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele mhlaka 7 kulinyanga, labakhokheli bamazwe achiyeneyo ngesikhathi kule mibuzo eminengi mayelana ngombuso okhululekileyo elizweni lakhe. Umsakazo munye uthi njalo inkulungwane zabantu zitshengisele ezitaladeni seKhartoum kweleSudan izolo zisola ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi iziphathamandla zaleli lizwe azisoze ziphatheke emidlalweni yeWinter Olympics ezaqhutshelwa kwele China ngomnyaka ozayo ngoba ele China lisephula amalungelo kazulu. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende weMelika uJen Psaki izolo. Usakhe uthe iMelika ithethele linyathelo ngoba ikusola kakhulu ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu bohlobo lwesiMoslem elithi kwenziwa iChina esabelweni seXinjiang. IMelika ithi okwenzakalayo kulindawo ngombhuqazwe osegcekeni igenocide ngesiNgisi. Abadlali beMelika bona baza kuya kulemidlalo bebodwa. ELeChina lithi lilakho ukuphindisela. Sixoxele intatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Kumele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulezinsuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo le yama-Olympics leyo iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu. Bese mentiona ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa yiChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma-sports lawo. But nxa iziphathamandla seChina lokhu mna ngibona kuyinto engangiselisa ubuthongo ngoba abadlali be-America bazabuya kuma-Olympics lawo azenzelwe eChina. Kuzasakazwa kuma-television ye-America kusuka eChina. So for iChina angiboni kungaba into engaba buhlungu ukuthi iziphathamandla ze-America azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for i-America leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingazihlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyiwo abafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela. Kodwa xa ungafika esigabeni sokungazani lokhu, xa ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuze iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eminingi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni nale ye-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngapha e-Africa sithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphile. Kodwa ke iChina uma singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components. Osokutsho ukuthi ke i-iPhone isiduri ukulungisa. Okutsho ukuthi ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone X ebesiduri ukwedlula amafoni wonke abo Samsung, abo Huawei. Okutsho ukuthi ke ibhizinesi ye-iPhone injani isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America. Ama-components, ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini? Ama-MacBook, ama-laptop, ini okufunakala ngakhi e-America. Oku-encourage ukuphila esikhathini sama-internet kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandlayo kulezo zinto.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba njalo uhlaziya ngenhlalakahle kazulu. Sixoxela ekwele South Africa. Sizigqibe ngengxoxo esiyenze lomhlabeleli osacathulayo uLala ogama lakhe lokuzalwa ngoPetronella Mathipa. Ungena enkundleni ngengoma ethi Nakupenda. I'm
ukuhlabela ngiqale ngo 2015 ngobulawayo bengisenza ihip hop ngake ngayenza le house music ngike ngayenza le afro jazz so ngisuke kobulawayo ngaya eHarare lapho ngiyenze khona i national certificate of music eZimbabwe College of Music ngo 2018 usuka lapho ngabe sengikhipha i EP elengoma ezingu 6 ezimbira and then ngasuka ngase ngihlangana no DJ Jeps lo obengisenza laye amapiano so esirecorda since February and silama senguzwa ngo 2 aphumeleyo eyokuqala eyokuthiwa ngomonati iphume ngo-May this year lapho ebengifeature khona engomeni ka-DJ Jeps ingoma le ethiwa ngomonati ilo Edikenzo from Uganda and there is also Speedy from South Africa uyobongo muffin and then the second song is called Nakupenda which is my song it features Edikenzo as well and there is also Uston uyobongo muffin
kunjua mashuka tutandike kitanda ingoma nzito misuka imepanda
izalate eligcweleyo libuya nini
liphuma ngokuphela kwalenyanga end of November sikhipha iEP lamapiano le house and then next year sizakhipha ialbum eliyabe lilabahlabeleli abatshiyeneyo lile Masaka Kids ulo Anita Jackson from Zimbabwe Vuyo Brown from Zimbabwe Jassy he is now based in South Africa Debs are from Bulawayo there is also DDP kulabahlabeleli abaningi abazabe feature ku-album lona lelo so abalaleli bengakhangelela ingoma eziningi
abafuna ingoma zakho kumbe abangafuna ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengasubscribe kulala music ZW kumbe bengidinge ku Instagram is lala music official ngiyabonga
le ngethi Monati ama lakhe lokuzalwa ngupetronella Matipa ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili abezempila kahle labenhlanganiso esisebenza lozulu baxwayisa abantu ukuthi beqhubeke besifikela kumkhuhlane we-COVID-19 abalwela amalungelo oluntu bahlangene enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-internet isolo bekhumbula omunye wabo umnumzana Dewa Mavinga obhubhe ngomgqibelo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.